i-aphile angithi sayifayela ngesikhathi okwakufanele siyifayele ngayo. Then kwasokufika-ke i-stage sokuthi sifayele okuthiwa ngama-heads of argument. Lapho-ke sabe sikhuluma-ke ngemicijo eyomthetho esizagxila kiyo ma sesiyaphikisa enkundleni mzwana welanga lapho i-aphili inkundla ezayizwa khona i-high court. So ama-heads of argument lawana sesawafayela. Sesilindeleke ukuthi i-state lazo abajudges bebeke awabo bephendula awethu ke siphiwa ilanga lokubana singene e-court for i-appeal. Izizathu ngamafitshane singathi ke ubufakazi obabulethwe yi-state akithi sitsho ukuthi babo bagcinanga ukubana inkundla i-Majestic Court ibafumane belecala. Amafitshane yiyo-ke isizathu esiphikisa ngaso isigwebo esayenziwa i-Majestic Court.
Ye, kule mbiko njalo ethi basiwe wemanye amajele eHarare leGwanda. Selikubonile lokhu njalo njani ngakho?
Yebo ye, lokhu sesikuzwile sibili ngamanye amalunga awe-MRP. Kodwa nje thina njengamagqwetha besingaka yenza okuthiwa i-verification lama-authorities awe-prison. Thina kuyakumele ukuthi si-verify ngezinto ezikurekhodi ukuzithathe inyathelo elilandelayo. So kukunje so sisasephezu kwakho ukubana si-verify ukubana yikho yini na. Then-ke abaphathi-ke abe-prisons khonale-ke kuyakufuza ukuthi-ke besinike-ke izizathu zokubana bawenzeleni khona lokhu. So nxa sesikhangela ke ngasemthethweni i-constitution yethu ku-section 68 ikhuluma nge-administrative conduct. So lokhu abanxa kuyukuthi kwenzakale njalo ukuthi bathethwe basiwa kwenye indawo, ama-prison authorities babenze i-administrative act which can be tested against the constitution. Yena lo section 68 engikhuluma ngaye ukhuluma ngokuthi every individual has a right to lawful, prompt, reasonable administrative action. Then ke enye section elandelayo-ke ebesikhuluma ngokuthi umuntu olamalungelo akhe angabe enyathezelwe yi-administrative conduct. Ulelungelo lokuthi request ama-reasons in writing ukuthi indaba leso sinqumo sithethwe. So nxa singawathola lawa ma-reasons yikho-ke singakhona-ke ukuthi sibone ukuthi ama-reasons lawa are they lawful, are they reasonable, then bese sithathe-ke inyathela lokubana si-review-e leyo i-conduct yona le e-administrative.